kubakhona abanye abantu abakhuza amaprize okokuhlanya nje uthi ubona umuntu lo eze ubhanxa akanasizathu lo sokuthi ukhwezeleni ngiyakhumbula izimi laba abantu bezimgodi abekhungi oyili baze bakhipha ilizwi lokuthi lokho kade yi-statement lokuthi hhayi thina ikhungi oyili yethu asizizange iprize eyodwa ngayo na pho-ke usuzuzika nomuntu ozasuka athengise ithuluthi ekhungi oyili nge-$10 yena ethenga nge-less than $3 emnikazini odukisa ikhungi oyili usefakeni phakathi osokumangalisa ukuthina ikhungi oyili ezikhwele nge-more than 300%. Usubona ukuthi ngabanye abantu nje abathabe i-advantage nxa kulento ezinje ezenzakalayo umuntu usele funa ukuhuquluza nothele kwalokho okumangalisayo kodwa ngabe egomelisa abanye abantu yikongaleta so khona kwani ukubhoda abhalo isikhathi kwenza abantu bethu ukuthi umisa ubuyile lapha mhlawumbe next thing usizathumela abantu bebezosibobano bezeloku yalokho umuntu uyakwazi ukulungisa umthengo wakhe ngoba into eqatheleyona abantu singalimazani sodwa ungakakhangela abantu phandle ngaungakhali umbe uhulumeni ungakhale zepoliti thina abantu bonapha siyawumselane ubona umuntu ezekhipha umntwana e-bedroom ayamlalise e-sitting room le esezela i-bedroom isisiba yi-storeroom sogcwele othukela sogcwele labofulela abantu beze betshele ezindlini kwabana ngenxa nje ubona umuntu usefuna ukuhoda izinto athenga afake laphana usetime ona hhayi sezathengisa mina nge-black market sikwenzelani kanti thina abantu abanzima waye sihlukuluzana kangaka
kodwa iningi labosomabhizinisi lithi alifinyeleli imali yama-US dollars njengosomabhizinisi awuboni ukuthi labo basenkingeni
inkinga ingabi khona but even i-rate yangona anti iyehlile from 600 isidlalela ku-300 and something so nxa iyehlile yona anti ukhwezela abantu khaya ukuthi hayi isuku-600 kanti ndawo yehlisela uhambelane lokwehla so wena i-justification yakuthi ubuyalolokhu ufake intengo phezulu kale isiyini
mhlawumbe uhulumente uyehluleka kulungisa lolu daba i-committee leyana yama-price controls
njengoba mina ama-marketer by profession yinto engayistadayo mina esikhathi ngiyadingeke ngithi kona hhayi esikhathi yengeke imaketi idlale yodwa ishane yodwa ilungisane yodwa njengakhona kona okwenzakala kurate ye-US dollar nakhona lodwa lehlika lodwa kungangenelanga muntu akuna uhulumente wangena kathi mesesikhathi imali esenza lokho but kodwa kwazilungisa kodwa nge-market force so even khonaphana i-market force izakwenza khonokwana ngoba anti abona kulama-option amaningi besikhathi singathi hhayi azivuleli ibhoda ofuna uthenge into zangale elisala sigombe ebhotsana abangathengi abantu bazathengi into ezishibile ebhotsana ngale asizendlela esinomakeli ya umuntu ozahlala nezinto zange zize zibone sekaziboresesehlisa yede muntu
uhulumende we-ZANU-P F usehlulekile yini ukuvuselela umnotho welizwe ngoba lokho engenileyo akukabi le nguquko
uhulumente we-ZANU-P F kayehlekelekanga lutho ukuvusa ilizwe leli lokuvusa umkhonomi lowo awudinga uhulumende we-ZANU-P F umbe udinga wena lami sonke silomlando ukuthi wena izimbabwe ngeyethu sivuselela sonke ngoba ngabe uhulumente we-ZANU-P F ngabe elungisa kuhle esiyale kube labanye abantu kube bejikela imhlabathi esithwaleni sangkhona pho siyadleka njani uhulumente we-ZANU-P F azibhekele isithwala sakhe sibe yimboza ungafaki ithebetshele phakathi then yikho lapho enzavuma kona ethi hayi mhlawumbe sesihlekile kodwa ngathesi usithi labantu abajikele inhlabathi lezi esithwaleni lezi asikabe nemboza ngoba asikadleka sikwazi ukuthi sidleka njani sonke silomlando even into yama-corruption uhulumende yabe ngeke nxa senza i-corruption kuyabe kuyimi lawe sivumelane ukuthi senza i-corruption sezikhona kona ngivumelane mina lomnikazi wegaraji angigibhele 1,000 liters efuyeli mina ngingela mshini engiyothengisa engelani uthi ngiyothengisa ku-black market khonapho kodwa e-end of this sokusola ubani uhulumende yethi mina yimi lomnikazi wegaraji esivumeleleyo ukuthi hayi ndoda asitshaye imali lapha nansi igebhu anti bathi njalo bathi nansi igebhu nansi igebhu sembona igebhu sengisidla kodwa sokusola uhulumende hhayi until and unless siyenza into eqondileyo thina abantu then sesingasisola uhulumende ngoba uhulumende ngowethu be ngomuntu wonke ye not nguhulumende ka-ZANU-P F but nguhulumende womuntu wonke wezimbabwe whether u-NDC umbe izaphu nguhulumende wakho